Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mphalakazi 2023 ngoFacet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
imigwaqo yethu kayimihle njalo kule bridge lelo eseliphethwe ngamanzi kusasame endaweni yegogo. Nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministry babone ukuthi i-bridge lelo selilungisiwe ngokushesha.
Abenhlanganiso zezihambi ezisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibikwa zibangelwa yibonakala kwemigwaqo yelizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli.
Lapha izindlela sezinganiso ezihambanisa ngoba i-constitution yeZimbabwe likubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information njalo intatheli zindaba zilelungelo lokuthola i-information.
Intatheli zindaba ziyasithola isinqumo sokwaliswa kwazo ungena emhlanganweni ezaqhutshwa izinduna labantu abathinteka ngombhuqazi wegukurahundi. Ngakho ke zithi zizakuyasiphikisa imithethwandaba ukuthi ke uhlangothi lomsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibazisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimela izihambi ezisebenzisa amabhasi elizweni zikhuthaza uhulumende ukubana aqinise umsebenzi wokulungisiswa kwemigwaqo yelizwe. Abenhlanganiso le bathi njalo iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yibubi bemgwaqo kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Lokhu kuza ngemva kokuthathwa ngamanzi kwebholoho elisesame izolo elixhumanisa inembuziya legogo South kanye lezinye ingozi ezibulalise abantu abaningi ngekhefu lekhisimusi lelokuqala komnyaka. Izihambi zime kumacele amabili alomfula zingesenelisi ukuchapha. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxa nonobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Sithanda ukuthi sikhuthaze abachayeli bethu ukuthi bahambe kuhle emgwaqweni, balondoloze izimpilo zabo, baphinde balondoloze impilo zabanye kanye lokulondoloza izimpahla. Siyakwazi ukuthi sibe labantu abaningi ababhubulela lona leli khefu abadlula 87 labo abasitshiyileyo, njalo silabantu abakwanisa ukudlula 424 labo abesele sebelamanxeba nomuthi belimele. Siyazi sobala ukuthi imigwaqo yethu kayimihle lapha lalaphana. Okuningi kwakukhona siyabona ukuthi kulama potholes ayebe khona, njalo siyazwisisa ukuthi kule bridge lelo eselithethwe ngamanzi kusasame endaweni yegogwe. Nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministries babone ukuthi i-bridge lelo selilungisiwe ngokushesha. Njalokho isicelo sethu ukuthi labo abasebenzisa indawo yonaleyana babone ukuthi sebesebenzise omunye umgwaqo ukuthi bahambe lapho abangabe besiya khona.
Umnumzana Paul Makiwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izihambi eyeZimbabwe Passengers Association. Limuzoxoxa lapho loThabo Kancube oweStudio 7 eseHarare. UThaboka uphinde waxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Makiwa Mapfumo osebenza lenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe.
Njengomuntu nxa ulamabhasi akho kumbe ulamakhombi akwahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. but siyabona kathini ukuthi imoto eziningi abantu abazisovayo nabantu ababelow 25 but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-p s v kufuze ukuthi 10-5 years and above abe le-defensive abe le-medical but konke khona belingakhangela imoto kathini sezihamba labantu ama-lensiti njengalawa ngabafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisi ukuzibamba kasebona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana liyambona ukuthi wayi-drive kasekho sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo nasikhuluma ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela naphi and i-history yakhe injani then ikhangela imoto yangkhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi amanumber plates abhalwe le blaki le-yellow athwala abantu amalongidistance it's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayila certificate of fitness ayila passenger insurance which means wenza i-accident khonapho avela abantu konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa
ye sibona ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe
right I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-therapy during ama-holidays leyo kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious I think one example singakhangela i-site lemtare le kule team ade ikhona ekwamtare i-therapy le-Traffic Safety Council ade ne-chai enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 mbele abantu abangu-12 ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra then betele i-drive ukuthi imoto leyo ayihambe labantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo so yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilingisa because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuqumbe ukuthiyela isenze i-educational campaign akula lito abayenzayo abantu be-traffic so kuyabe kufuze ukuthi even i-traffic ingaphili i-authority yona leyo ukuthi abantu abanjalo bahle baboshwe khonapho
njengabanye abasebenza labo ukubona ukuthi imigwaqo yeZimbabwe ivikelekile lina lilaziphi indlela
sina kathesi sifuna ukuthi sizame ukuthi sisebenze layo i-Traffic Safety Council kathesi athi sifuna ukuthi sipushe ukuthi ama-alcohol beverages wonke athengiswayo kukhitshwe i-certain percent taxi khonapho i-certain percent ukuthi imali yona leyo ifunde ama-road safety projects because ama-road safety projects i-traffic safety ifuze ukuthi ibe lawo amaningi saka thina sikhona ukuthi sincedisane layo sifake ama-policies ona lawo ukuthi i-drinking i-beverage ibe nama-percent ayihamba athathwe khonapho then also siyenze ukuthi i-speed management policy yethu eZimbabwe ibe effective umuntu engadluli i-speed limit le yabotshwa kathesi siyabona imoto eziningi bedey yabona ukuthi imoto azisani ku-red robot ingaba impatient 5 minutes sedlula saka thina sa sifuna ukuthi sisebenzise sincedisane ne-traffic safety lama-ideas ethu esilawo ukuthi i-safe system approach ye-road safety eZimbabwe singayilingisisa njani
umnumzana Makleyo Maphumo usebenza lenhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emgwaqweni iintatheli zindaba ziya zisola isinqumo sokwaliswa kwazo ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa yizinduna labantu abathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi ngakho-ke zithi zona siza kuyasiphikisa emthethwandaba umkhokeli wogatsha lwezinduna ole-chiefs council umnumzana mjana kumalo utshele istudio 7 izolo ukubana iintatheli zindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile kodwa ke intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa ngabantu kuleyi mhlangano izinduna zaphiwa umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo zithi zizaqala lolu hlelo emathebeleleni north le-south phakathi kwenyanga ezintathu zakuqala zomnyaka ka-2024 umthungameli Nkomo owe-Studio 7 uxoxa lomkhokeli wenhlanganiso yentatheli zindaba eye-Young Journalist Association uLeo Munende ngalolu daba
lapha izinduna sezingane sezihambanisa
ngoba iconstitution yeZimbabwe ikubeka kubesobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information. Njalo intatheli zindaba zilelungelo lokuthola i-information. Into abayenzayo le asikhontroli ekumbeni engingathi ngingadelelanga engingathi ngiyayingibo into e-public, into eyayenzakala esizweni sesindebele ebantwini abesindebeleni mainly. Njalo kunabanye abesindebeleni abangekho koBulawayo, abangekho emathirileni kumbe nasemidlev lapho abazabe behlangana khona labantu abazafuna ukwazi ukuthi yini okwenzakalayo. Esakubona kufunzakala ngesikhathi kuthiwa le Motlanthe Commission ngemva kwama-elections ka-2018 intatheli zindaba zonke zazivunyelwa phakathi, zasinikwa isikhundla, zasinikwa inhlonipho esinikwa nayi-constitution eZimbabwe. Yikho okuje kube kusenzakala khathesi. Lokhu asebezama ukukwenza yinto eyakhulunywa nabaningi besithi abafuni ama-solutions awegugurawundi avela ebantwini abayi-1-2-3. Bathi bona bafuna ama-solution avela ebantwini, abantu abahlutshwa ngesikhathi segugurawundi, hathi ama-chief, hathi izinduna lezi. So hhayi, alokhu abakukhulumayo lokhu akulangqondo and emthethweni sizawuphikisa ngendlela zonke esenisa ngazo.
Umholi wezinduna Mnumzana Munende ubaba uMtshane Khumalo sikhulume laye izolo, wathi yena okwenze bathatha lesi sinqumo ikuthi kabafuna ukuthi kufikwe endaweni thize kwenziwe umhlangano namuhla. Lina ntathele izindaba bese liyavika ukuthi kuthwe kusasa kuvukwe kusenzwa umhlangano kwenye indawo okukhulunywe izolo bese kusiyaba lomthelela kulokho kuyabe kukhulunywa ngalolo suku. Ungathini ngalokho?
Akwaphethela indaba eyamakhomishini ayiqalanga namuhla lezi ikhukwaye kwenzakala. Njalo nxa udaba olukhunywa kumbe etholotho lizaphindwa emaphisa akula problem lo. Ukuthi intatheli indaba zisine zabhala ukuthi hhayi emaphisa bathe besesabele ukuthi kumbe etholotho kwezwa khonokho bethi hhayi lokho akula ndaba lokhu. Owathi bona bengazitshela into ezingakhulunywa ngaphakathi siyabakwazi njani? Kuze sibe silalele lakhithi abantu bathini nxa sithapha indaba zethu, sithapha indaba zethu ngama-angles achiyeneyo. Asifuzanga kuhle kuthiwa wonke umuntu kabhale lokhu okukhulunywa ngama-chifu kuphela. Ha lezi athi zonozi kuyazi okuyi-propaganda njalo thethu sibona ngani kumbe yile agenda abafuna ukuyifusha esingavumelani layo.
Ngesikhathi segugurawundi kubulawa abantu emathebeleleni lase-Midlands siyazi ukuthi intatheli zindaba zazingavunyelwa. Kwakuvunyelwa nje intatheli zindaba ezinlushwana ezazihamba lohulumende zitshaya ipropaganda kahulumende. Nxa sokuzanywa ke ukulungisiswa lolu daba intatheli zindaba zivinjwa njalo, singathi lokho kuveza
kunezinto esiyakhona thina the sisabangela ukuthi bafuna ukuzifihla. Thina sithi nxa into le abayenzayo beyenza ngendlela elungileyo akufuzanga befihle lutho. Singakhayela ngesikhathi segugurawundi njengokutsho kwakho intatheli indaba zazisalisa ukungena ezindaweni lezi okwakule fifth brigade isenza eyayikwenza ibulala abantu itshaya abantu. Yikho bantu vele bahle bathi intatheli indaba sizifuna ngoba babesisaba ukuthi iqiniso le lingaphuma nathi sizanyuka. Kuyosiphinda sikwesaba buza ukuthi bengathi endaweni eya intatheli zindaba nakhathi siyazixotsha kuthi intatheli zindaba then abenzi lokhu phela kufuze kube sekudekeni lo. Everyone should know, everyone should see ukuthi no abantu abayazama ukuthi truth telling attempt it's reconciliation yokuxebisana into ezinjalo. Manje nxathi besenza sothola sifuna ingani yikudlala isikhathi.
Uliya Mnende ngumkhokheli wenhlanganiso emela intatheli zindaba e-Young Journalists Association. Uhlangothi lwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibalisisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Ngekhefu lekhisimusi izizalwane zeZimbabwe yizo ekade zivakatshele lezi ndawo ngobuningi, njalo indawo eziningi bezigcwele. Indawo zovakatshela lezi zigoqela iVictoria Falls, iVumba, iNyanga, Matopos lezinye. Ukuhlaziya lolu daba, uThaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe e-Employers Association of Tourism and Safari Operators uMnumzana Clement Mukwasi.
Nasikhangela okwenye leyo ezayo, sikhangele izethekelo ezivikela kwamazwe athiyeneyo, ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyatshengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela, abanye bavelela e-America, abanye bavelela e-Europe, ibo abaningi bakhona bazabuya kunye, kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe. So sibone ukuthi kade kubuya ama-group athiyeneyo, iimoli kade zibuya zihlangene, abantu abadala labantwana. Wonke le sihloko ezithileyo abantu abasahambe emakhaya ukuthi baqedi holiday basemakhaya sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana benza ama-activity athiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekelo eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukuthi ukumaketha kwethu elizweni sekule sokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayasizwisisa, sebebuya sebenza into zonke. Sibone futhi ukuthi lo nyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile esingathina ngama-higher activities, into ezifana labobhanki, labo-goat swinging and the like, labo-rafting. Abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje. Kudala besikade kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe, kade kujale ukuyenziwa abantu abavelela kwamanye amazwe kwalapha eZimbabwe kade bejayele ukwenza ama-netback activities afana nabo-cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-follows. Kodwa kukathesi hhayi bayenze konke sibili bevelele lapha eZimbabwe. Ngathi mina ngazikhangela izinqumo ngathi abalapha eZimbabwe kunani kade zithikisa amathumi ayisikhombisa abavele lapha eZimbabwe, i-difference ngabantu abaphandle. So singathi hayi into sezitshintshile kanye nanto sezivile ku-COVID and i-tourism sivukile, abantu abalapha eZimbabwe labo bakholisile babuyile kade begcwalisile indawo zethu zonke.
UMnumzana Mukwasi Clement ngumkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi luzokwethekelelwa kwelizwe eye-Employers Association of Tourism and Safari Operators. Ubexoxa ecingweni loThabo Kancube eseVictoria Falls. Amapolisa athi asebophe umnikazi weshabhini ethengisele abantwana utshwala eHarare ababonakale kumfanekiso owevidiyo okade usabalala enkundleni zokuxhumana benatha bengachize qhakala, okuyinto icunule kakhulu uZulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyathi uthi umsolwa nguFitin Mutiyaya oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23 njalo uthengisele abantwana laba utshwala eshabhini yakhe esenyere flats elokitshini lembare eHarare. Abantwana laba balishumi lambili njalo baleminyaka yokuzalwa esukela kwemihlanu kusiya kwelishumi lanye. Unyathi uthi uphenyo lwamapholisa luveze ubana abantwana laba bathenge utshwala lobu ngemali abakade beyiphiwe njengezipho zekhisimusi. Uxwayise labo abathengisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi last year kalolimbili 18 ukuthi bazabotshwa ngoba besephula umthetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini silalo webhodi yenhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust uMnumzana Albert Mazula.
Into esihluphayo kakhulu ukuthi size ukuthi abantwana abancinyane kangako batholakale benatha utwana. Yebo, lo umama owejabhini obathengisele umntwana angaba ngumuntu esingamsola, kodwa kumele ukuthi sikhangele imbangela eyenza ukuthi labo bantwana babe sezitaladeni. Ngomaripoti aphumileyo abanye abantwana ababili nabantwana abalondina leyise abehlukanayo. Ne-economy ekhona leyi siyabona ukuthi abazali abaningi abanye bagcina besehlukana. Njalo udubo lwama-city kids liyanda kakhulu ngokubana i-economy yenza ukuthi kungabi lemuli eziqinileyo ezindlini lapha. Abantwana labo begcina besenza okuningi kakhulu kakukandi nga ina lana wala kina kanyela ema sila sala dinika kule harari gila watu yana ama nini ubona vikata ama traki de dawa nja kubiani toka siyo chana vuto jia ama traki aya kasilidi ufika ye pema iklu ye pema uguni mwenye kutagayo ye kina lugumezwa nabani avantu
abantwana lava singathi imihambuma yini ngama street kids bahlala esitaladeni
ngikuzwayo kukhanya ngathi ngama street kids iningi labo kodwa abanye ama street kids kasi ma street kids ukuthi bahlala esitaladeni ngabantu abasuka emizini bethona esitaladeni ntamba amasiyeziyela ngezindlini ngibona ngathi okwenza ukuthi basuke emakhaya besiya ezitaladeni i-economy ehluphayo ngoba ekhaya kulendlala angangena esitaladeni ahlangane labanye abavele behlala ezitaladeni bagcina besenza into eziningi-ningi njalo ngakhangela kulabantwana abasezitaladeni esingathi ngama-city vendor abathengisa iziyiji lokunye kunjalo njalo akula mthetho obabophayo kangako abantwana labanye bagcina bengena kweminye imikhuba engalinganga.
Lina njengabaholi benhlanganiso ezisebenza labahlali kuyini elikwenzayo ngendaba ezinje ngoba siyazi udaba lwezidakamizwa ludaba osolulesikhathi luhlupha eZimbabwe.
Siyazama njenge ikakhulu njenge Harare Residency Trust ukuthi sifundise izakhamizi ukuthi zizame ukondla abantwana babo ngendlela ezilungileyo. Njalo kuminyaka ethize edlulileyo besikhuthaza ukuthi izakhamizi ikakhulu laba abangela enye indlela yokuthola imali benze amaphuzu angabanika imali bebambene ukuze banelise ukudla imbuzi zabo. Njalo siyakhuthaza ikakhulu laba omama labobaba ukuthi kungabibe ngabane kakhulu lokwehlukana ngoba amadi enye into ehluphayo abantwana abondliwa yi-single parent ukuthi bondleke kakuhle bakhulekele imithetho kukhanya kuyinto ehluphayo kakhulu.
Uchilo ukuthi udaba lolu lukavili uyabasola abamashabhini uyabasola njalo abazali abanganakekela abantwababo kuyini ongakukhuthaza bona abazali laba amashabhini?
Amasabhini kuyahlupha ngoba singeke sathi singakhuthaza amasabhini ngoba amasabhini ngabantu abasebenza njengelamalayisensi akulamthetho okabophayo. Esingakhuthaza nje ukuthi kwabezomthetho ukuthi benze ukuthi amasabhini angabi khona ngoba akula esingakutho ngabantu bamasabhini ngoba ngabantu abazifunela imali. Ungabuya ulemali noma uyingane leminyaka engu-4 enaselongu ethole imali balithwane abangala imali bathi lesithi ngininyani kakhulu.
Umnumzana Albert Mazvula umgcini sihlalo webhodi yeHarare Residents Trust limuzexoxa lapho ecingweni lontongameli Nkomo weStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday.
Kuhlelo Was a Friday liviki sihamba lomculo womdumo owe house yena ke udabuka emangweni we Bethel eGwanda uAyanda Ndlovu ozibiza ngegama lomsebenzi lokuthi Ayanda Deliver Boy. Nangu ke ixoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7 ngedlalade lakhe elitsha.
Ukucula from 2019 in single track abathi nguwe wedwa imanyalo track and then 2020 ngazotshintsha ngangena ku house from 2020 until 2023 ngisebenza i-album le ephumule ngo-2023 abathi Jerusalem ngisebenzile, I can say ngisebenzile because ngisebenza ngiwani, ngiphusha ngiwani, bengithandaza, ngithandaza nakho nalapho ukuthi konke kuvele kwaze kwavela kwaphuma i-album.
Tenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bafuna ukuxhumana nami. Inamba zami zithi 061591911. Yizo ziphinda futhi ngeze South Africa because ngokusebenza ngise South Africa yikho ngikhona okwamanje, so inamba yizo ngazithola ukuthi ukhona ukuthi uxhumane nami because azikatholakali kuma social media. Star 27 61 31 59 191 yikho ngangithola khona.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Kubalandeli ngingathiyela mazwi ukuthi kumele ukholwe, uzibhilivele wena ukuthi everything izophela. Kulalapho esikhathini sokunzima kakhulu kwezomculo kulobunzima sibili, because uzothola ukuthi kunama-challenges amaningi owahlangana nawo. Uyothola ukuthi phela njengabantu sisacula sihlangane, sometimes kunokungazwana, but kumele uhlale uthembile ukuthi everything izolunga, because ungagive up. Kule nto esihambayo
lethembali ukholisile umculo oka Ayanda Diliza Boy. Lingakhohlwa-ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje uhlelo sikhangela ubana kuyini okukhangelelwe ngabantu eminyakeni omutsha esiwusungula ngomvulo oka-2024. Isikhathi sethu asabuvumi bawethu ubana siqhubekele sonke phambili, kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zezihambi azisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yibonakala kwemigwaqo yelizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Silugqiba-ke lapho uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Prophetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.